ilanga likamhlaka 18 mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe nakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezishiyeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Otalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunanza lelanga ngoba uhulumende wezanu-PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Ana sekulabe eminyaka eminingi savela kwi-independence kodwa abaningi abasebenzi abalazindlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambela empini, one man one vote nendaba yomhlabathi kubasasila indaba yomsebenzi indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-independence ikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe independence.
Omunye wabatsha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla leZANU-PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza ilalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi, ilanga le-Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla leZANU-PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo, siyakwazi ukuthi babalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu weZANU-PF akumelanga la ubuzwe lithakazelela. Sekulilanga lapho abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungelalutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho-ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa okwaba lilunga ledale lephalamende emele iZombe umnumzana Makenzi Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapho avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into iqakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse, yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyela ngokwayo i-dependence selo futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine. Akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Jabani Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uZulu. Umvukankiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Ukubona kukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangele ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana ilanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.